into yakuqala engayitsho ukuthi ukukhipha umphefumulo womunye umuntu vele ayisiyonto e-right. Njalo nje ukuthi khona abantu bethu bahlukuluzwe ayisiyonto enhle. Lokho okungabe sekufakwa ngabantu ukuthi umbuso we-ZANU-PF yiwo obangela ukuthi abantu bahlukuluzwe khona ngale, asikukhaneleni ukuthi ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu kwele-South Africa akuqondananga neZimbabwe kuphela, ukhangele i-Africa yonke. Ungakhangela abantwana be-Nigeria, ukhangele abantwana be-Zambia, ukhangele abantwana loba abangapha be-Africa bayahlukuluzwa khona ngale, bayabulawa khona ngale. Sezingathi i-ZANU-PF yini eyenza ukuthi bonke abantu abakhona ngale babulawa?
Babundlovu,
kulusizi kuyadanisa kakhulu udlame olwenzakala eMzantsi Afrika. Abantu abamnyama bebulalana bebodwa kuyadanisa kakhulu. Sifisa ukuthi thina uhulumende weSouth Africa labo bonke abahlali beSouth Africa bananzelele bahloniphe ilungelo loluntu. Kodwa ngokunjalo kasibaleki ukuthi uhlupho lololu lwenza amaZimbabwe, ngizakhuluma ngikhangela amaZimbabwe hatha kwabanye amazwe. Abantwana beZimbabwe bagcwele eSouth Africa ngoba ekhaya kakula msebenzi, ngoba ekhaya kulodubo, ekhaya bayahlupheka, ndile balama degree akula msebenzi, baze basebenze kakula mali, izinto ziyadura kakuphileke ekhaya. Yikho kwenza abantwana beZimbabwe bahambe begcwale eSouth Africa. Kungabangelwa yikuthi kasenelisi kasila ma-resources eZimbabwe, ama-resources silawo kodwa uhlupho kasila bukhokheli. Yikho-ke mina ngisola kakhulu ibandla leZANU-PF yile lenza abantwana beZimbabwe bahlupheke bahambe bebulawa eSouth Africa ngale, ngoba lapho ekhaya kungahlaleke. Babe sinikukhangela ku-social media sibabonile abanye bethithi hhayi thina eZimbabwe kasibuyeli siyahlupheka, laba abathi thina sibuyele eZimbabwe wangcono behambe bona xa bebona ukuthi eZimbabwe ku-right. Kubuhlunge khona lokhu ukuthi abantu bakhala lelizwe labo ngoba kungela mbuso oqotho, umbuso oqondileyo, umbuso okhangela intando kaZulu, okhangelayo ukuthi abantu bayaphila impila kahle eqondileyo. Kulusizi kakhulu khona lokho.
Babankomo uyamuzwa uNdlovu, udaba olukhona lapha kayisilo daba lwemisebenzi yini, lo daba lwesimo seZimbabwe njengokutsho kukaNdlovu esenza abantu abaningi babalekele kwele South Africa.
Ngendlela ubaba uNdlovu angabe ekubeka ngayo, angabe ekubeka yena ngezakhe izizathu angabe elazo, kodwa ofanisa ukukhangelele phela yikhona ukuthi umuntu uyazikhethela ukuthi ufuna ukuya kuliphi ilizwe. Ngaleyo ndlela uma sikhangela thina ukuthi umuntu sesukile lapha eZimbabwe, angabe kumbe kwesikhathi udubekile anginjo, kodwa into esiyikhangela yikuthi ukudubeka kwakhe khona ngale akufananga ukuthi abulawe. Ngaleyo ndlela mina engikutshoyo lapha baba Ndlovu yikuthi khona iZANU-PF inguhulumende, singananzelela inguhulumende injana, angeke ivimbe umuntu ukuthi ungayingaphi. Abantu beZimbabwe bagcwele indawo yonke, njengoba ngitshile mina ukuthi abantu be-Africa banemvume yokuthi bahambe lapho abafuna khona ngesabo isikhathi. Sikhangela thina ngendlela abantu abahlukuluzwa ngayo, ukuthi kufika kwabo bekhona ngale kufanele babulawe yini na? And ngaleyo ndlela esikhuluma ngayo siyakhohlwa futhi ngathi kunabowonela iminyaka yonke lana edlulileyo, abantu bathi besihambe besebenza khona ngale bephenduka. Njalo nje nathi nje siyiZimbabwe sinjenje sinabanye abantu abasuka kwamanye amazwe abakhona basebenze khona phakathi kwethu, kuba asingeke sithi khona ngendlela ukuthi umuntu sekuyile lapha kubangelwa yikuthi bona umbuso wabo muvi khona ngale. Mina mbona ukuthi umuntu uyazikhethela lapha afuna ukuthi ayisebenza khona.
Baba Ndlovu, nxa sikhangela inhlanganiso ezifana le-African Union le-SADC, kukhona okukhanyayo yini ezikwenzayo ukuqeda lolu dubo?
Hayi, kakula okwenzakalayo. Kuyakhangela ukuthi inhlanganiso ye-SADC nenhlanganiso ye-AU, inhlanganiso ze nezi ezimela-ke amazwe e-Afrika, inhlanganiso eziqakathekisa kakhulu inhlanganiso ezibusayo ezalwela inkululeko yamazwe awo. Yikho balalokho okuthiwa yi-solidarity, bayazwelana, bayambambathana, bayatotozana lanxa kusiba lobubi. Ngoba kathesi okwenzakala e-South Africa besekumele ukuthi ngasizwile-ke amazwe e-SADC ehlaba umkhosi, ehlaba ukhwele ukuthi hhayi akusabambeki Ramaphosa akuzame ukumisa udlame lolu lwenzakalayo. Kodwa-ke bathule, ngasiyezwa-ke i-AU la ikhuluma ukuthi hhayi Ramaphosa zama ungabulala abantu akumise udlame lolu, kodwa bathule. Sizwa kuthiwa kulo mhlangano enzakala khona ngale Cape Town kathesi zihambile iy'nkokheli ze-Afrika, owethu lapho-ke sikhavala uhambile ukhona ngale umnangagwa, kodwa abantu bebulawa lokho bechiswa ngamakhaya kungamanga. So kuyadanisa kabi inhlanganiso ye-SADC ne-AU bavele nje bangabantu abakhandela ukuthi hayi balwela inkululeko yamazabo, yikho ke bezwelana, yikho ke bangakhuzani, kabatshelani iqiniso. Kuyadanisa kakhulu.